ngizwa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonoko kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe kulo mdlawujangu kulokuxabana kule ndlala kulabantu ababulawayo so vele ngesinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolu because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliyeletayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe every time kungaba lokhetho kuyaba wesi vele.
Manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani? Libona ungani kungaqeda yini indubo zelizwe?
Kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ikuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi iningi labantu kaliphume so ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelitshwana kuphela kule problem cabanga mina ukuthi khona nxa kukhulunywa ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi abantu bamabandla abantu bemdabuko labantu bema-civic society labo kumele babe khona phakathi kwabo ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue yabantu bonke ngoba ukuthi sikuthele kuMDC leZANPF akusize because what about abantu abaningi bangavotiwe abangasekelela kwamabandla
manje ezisontweni lapha nxa abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ikhulumi nomdlala ikuthi khona sekulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama-division between abantu abasekela i-MDC abantu basekela iZANU-PF loba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe-MDC yini kumbe ngowe-ZANU-PF khonokho yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume ingqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungela bantu abaza kuthi khona lo okhulumayo ngowe-ZANU-PF kumbe lo okhuluma ngowe-MDC lokhuyana kumele kubulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinje ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo.